Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe vuleka kancane kancane. Engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Air Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele lungiselizwe ngenxa kwalithi ditshala kufanele ukuthi isebenze ke under the instruction yamapolitiki ngenxa kubana bona kufanele ke avuze umthetho.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alithumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikala lo mnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segokwe nembudziya edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ogatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPayasi Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi wePierpont Mancroix umnumzana Chieza Dana. Abachuchisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani yeCodco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abachuchisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe, umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abachuchisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapholisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo e-Cold Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Linkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana lenkampani yakwelebhilithane e-Boasted Beef. Kubika u-Ezra Chisaswanda.
Uthi wenga ubhote ebuka emthini emitha yokuhliza inkomo yakulezi nsuku e-ASCSC wobulawayo elethwa ngabenkampani ye-Boasted Beef yasebhilithane ngaphambilini kwekwethula umbiko wakhe. Usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni ngomsebenzi wale inkampani. Umsela mongameli utshele umbuthano wokuvula inkampani ukuthi eZimbabwe lisezathengiselana inyama lamanye amazwe aphetheya.
Is here to stay and will never again go into the state
izaba khona kuze kube nini lamini ayisoze ibhidliwe njengalokhu owenzakala kuqala emehlweni esifa sikhanya. Lokhu kuzenza isigaba lesi sithuthuke kube le
misebenzi.
Namhla ngijabule kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha i-Boston Beef Coal Storage Company.
Umphathi ntambo wedolobha lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube wamkakele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Ngemva kokuthi uhulumende sesuze i-investor yokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe cwayize vuleka kancane kancane, engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonkeni.
Ikampani ye-Boston Beef yiyefake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane sebhulethani umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wali kampani.
Ekuntshintshweni kwahulumende kamugaa saqalisa ukubonisana lohulumende omusha ukuthi singabuya sizovusela izakhiwo zokubulala inkomo elizwe lonke, njalo lokhuukuba sivumelane ukuthi sithathelezi ndawo sisebenze okunyale ngamashumi amabili nanhlanu thina siyinkampani efikileyo yodwa njalo sifale imali.
Ezinye izisebenzi ezisebenza e-CSC engakavalwa seziqhathiwe kule kampani entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Coal Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Coal Storage sizavulwa. Abafana sibachiye sibafundise umsebenzi. Sendizi ukuthi impendule na. Lapha sikhangelele ukuthi ingasafi. Ngoba sina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Iminyaka le esilayo sesikhulile sesinje. Funa ukusishiya lathi sisebenze ama 2-3 years sishiye sifundisa abafana ukuthi company ibanjwa njani.
Umnumzana Ishmael Ncube ngomunye wababizweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi siye siyavula lesihophu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka. At least lathi impilo zethu sitshintshe. In the meantime bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa yenze ku-refrigeration ukuthi ama-codrooms asebenzele.
Ukuguguteka kwezomnotho lenkohlakalo kwenkampani Coal Storage Commission kwenza le kampani ifadalale yagcina ivalwa eminyakeni engamashumi amabili lambili edlulileyo 22. Okwamanje inkampani ye-Boston Beef ithi izavula ezinye iingatsha zayo emasingo Chinoyi Marondera kungakudala. Imele Studio 7 ngobulawayo igama lami Jesus Bantu.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime eshitungwisa. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare namuhla. UMahere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. UMahere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka-2023. UMahere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. Kepa umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
Ngidamukala ukuthi
Ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba, iwaphi amatsha eliwalethayo?
Sifake nje abanye abajabo Anton Nkomo, namanye amagqwetha abanjengabo Okeyisaba abayazakalayo ngendaba ke yokwazi ke ukumela ke amalungelo isizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke into esitholayo kakhulu kubana ke inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ilungise elizweni ngenxa kwale judicial akufanelanga ukuthi isebenze ke under the instruction yamakonstitution ngenxa kubana bona kufanele ke abhude umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba, lizincedisa njani?
Sibancedisa ngakhangela ke kulomunye ke ozale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni ke siyancedisile ngenxa yokubana ke ngumuntu okufanele ukubana ke ebe ke umntana ke bonwa ngubabakhe ngenxa yokubana ngubakusaphila, kodwa ke ungumuntu amabhizinisi wabanjwayo engelani ngendawo esazenzakala ke enyakusini. So ke yikho okunye esikuncedisayo ngendawo zokubana ke sincedise ngokudla.
Umnumzana Gift Ostalos Siziba ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC. Umkhuhlane wesihuto ubikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanjwe khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 vela wo. Ikhansili yaleli dolobho ibika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakwabulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ohojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo umkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obele umkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lowo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lane.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Ndiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso. Njalo abezempila kahle bayabe sebekwazi nxa sokuqhamuka, kodwa okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokho kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane usumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane, kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana mabezalwa bekhula bethole amavaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalwa. Okuqakathekileyo manje ukuthi amachurch anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owe-diarrhea osuqhamuke koBulawayo unambona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le kansilela yayilandele futhi ischedule abasifaka ukuthi bavala nini bavule nini. Uyathibona besithi 72-hour water shedding, kodwa bagcine bevalile iviki yonke. And impompi nxa manzi evuya khwamphana vele irust yona leyo, izinto ezinjalo, asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bebuya vele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakoBulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule, kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo loba hatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke, ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi lanhlanu, i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamatshumi amane lengxenye i-45 baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Nimele Studio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Iqula leziphatha amandla zeMelika elikhokhelwa nguSenator weDelaware umnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla. Lo mnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe, kanye lo mnumzana Raila Odinga owayencintisa kusikhundla esifanayo osephikisa impumela yalolukhetho emthethwandaba. Eloba enkundleni ye-Twitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano, umnumzana Ruto uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. Lokhu kwenzakala umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya, umnumzana Wafula Chebukati, sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usandikile Mhlanga we Studio 7 uxoxele ngcwethi wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungane obuthile lalo ozobubha uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangabonisa ukuthi bona bemi nobani, funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba bazodingida izinsolo lezi ezikhona bamchithe lo wakathi bona sebezinamathisanelayo bese beyayangeka. Yikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje babonise ukuthi abasekeli hlangothi, bababone bobabili babezwe ukuthi baphethe indaba thile ethini, wenzela ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu asebezinamathelela umuntu othile. Kanti-ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi ma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulo wakho omenza sengathi ngumngane. Kuyahlupha lokusuka kwenzo abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamaso. So kubalulekile ukuthi bayameceleni, ma bengamanga eceleni basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabo commissioner esola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi indukulo xa uxa?
Ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni indulo xoxa kuyowelaphi kunzima, ngoba lolu khetho ngolunye lokhetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngoba laba bantu bebengujikile obhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lo ongabe phethe enamandla wokuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo uphele umuntu akhethe ukumphawa lona ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani, osenator baphume njani, nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani, nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi ubaba uRaila Odinga nguyo lama-MP amanengana, namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya, ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga lwesi amakikuyo oyibona lapho kusuka khona uRuto yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi, zibalisiwe izindawo lapho okuthiwa kungenzeka luqhamuke udlame, kubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame. Lungaqhamuka uma kungaba khona ihlandla lesibili ele-rerun luba khona odlame, lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobile ngubani, ludalwa yilaba ababe benqotshiwe ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngotshiki lobhanqa, kwaba nomahluko omncane sokusuka kuthelela ulaka lo ongasangenanga labalandeli bakhe.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe. Amagqwetha amela amalunga e-CCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awokutshotshozela udlakela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana nomthandazo Nkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudale leZANU-PF Central Committee. Uma Nkomazana usungula lingxoxo.
Abantu abayeqe umthetho banama-rights wabo, kufanele ukuthi ama-rights lawo alandelele irregardless ukuthi umuntu lo ule mali noma akanayo imali. Ma kuthiwa abantu baboshiwe ku-situation enjalo, kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo. Ma kuthi bonke bafanele bahlukuluzwe, kufanele bahlukuluzwe bonke, kungabi nokukhetha, kungabi nokukhetha ngoba a crime is a crime.
Ye, yeah, kwa lete natu taba kwa lako?
Utaba lolo, olabandu ababo chayo lolo. Ikuti asulu kangeli ngenze na ome mdu ngabe sulu kangela ngalo. Uko onu mundu obo chayo, obo chayo obo kana. Ipeli indo alelungi layo, obana apiwe. Woso suwa lo mundu odi obo chive, apiwe leo peli. Abuye lefuti hae, darita lelifana na ugubeli pose lefana na lefuti kwa nabo. Kusuka kubenzima ke enkantolo ubana bekubambe njani yiko lapho suka kona sifike ku case enjengale eka baba honorable u Job Skhala ukuthi why vele ephi bail watshela lokuthi u bail condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku social media ukhuluma ngento zokuthi ufuna ukukhuthaza i violence waphuma lapha nangu osekwenza futhi njalo kwapha so khona lapha ke nxa inkantolo isikuncisa i bail bese ubona nda ikuhlukuluza kukanti ke hayi ikuvele ngumthetho wangkona ukuthi wena when you are given a bail uyaphiwa ama condition ongawe phula ikhodi lalelo ilungelo lokuthi ikuncisa ibail nxa usuphenduka okwesibili
ngikusazana
nkomazana ngiyakuzwisisa lokho baba Kholiti kulokuphathwa komuntu okobuntu lokuphatha umuntu okwenyamazana yikho sikubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze bagqoke kahle baye endaweni yabo enkantolo lapha abafanele baye khona kodwa abanye sebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. He is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe ama-chain enyaweni nezandleni. Omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Hayi lokho baba Kholiti angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Kuloko kukhuluma ngakho sibonile uwajajena owe Zanu PF. CM Nkantolo gqoka isudu sibili kodwa labo phela u Job Skhala zibakhalele sibili yabona befakwe insimbi bemanyanganyanga. Khonapho kungena Kholiti.
Laphana ebe ngumuntu obuya ngoba indaba yakanti into ivelela kuzakhi. Izakhi iyakubiza ibisithi sambeni ke ecourt. Xa sifika ecourt laphana ke izikezi ngakwazi ukuthinta. Enxela isikhuma solayo uke gqoke zangabi ezakhona le eChikurubi. So ayisikumbeda kuhamba njani bathi lokhu sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni. Hayi lami nginje ngangivumulani lakho sibili into embi kakhulu lena. Umuntu engabulalanga sho njalo engasothi umuntu useyithreat yona usengabulala kumele ukuthi bambise nje khona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le lokhu akulandaba vela ndiye umthetho wangkona
unkomazana khonke sikubonayo sakugcina ngesikhathi sika Ian Smith so kujoni khonke
bengicabanga ukuthi isikhathi sika Smith sidlulile sesinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefaka ku-custody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni or njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo?
Kholiti ngena khonapho ba
ufaka insimbi ezinyaweni lokwana mina ngathi kuvela ngapi kuze kugcina kungikhumbuza ukuthi ona yazi ngiyakhumbula nge-election evelaleyo ngo-2013 laba sabona ukuthi kona i-highest number ama-voters endaweni yanaesikurubi kwabana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable tendayibiti.
Umnumzana Joseph Chuma ngowezanu PF Central Committee ubexoxa endawonye lolandela izombusazwe unkosazana Nomthandazo Nkomazana. Kwanele mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.